olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga.
Lo Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inhlanganiso yezenotho ezNCC itshela idale lephalamende ukuthi kumele uhulumende avuselele amafektali avele esebenza kwamanje hathi lawo avalwa kudala.
Umbono wabo ungani ulezigwenqa ngoba nxa sesisithi thina kasi singavuselela amankampani afileyo sixhase lawa avele esebenza okwakhathesi kuyinhlamba kuzulu waseZimbabwe ngoba iningi labo abasasebenzi.
Umnumzana Morgan Tsvangirai wayeyinhloko kahulumende njalo engumkhokheli we-MDCT waziswe ukuthi asuke endlini kahulumende ahlele kuyo ubikwa elalo ithuba phansi komthetho lokuthenga leyo ndlu.
Ayakhilwanga egroundini ngathi ekulendi kagovernment i-state land kuyavumeleka ukuthi engakwanisa ukuthenga nxa efuna ukuyithenga and sakhumbula sisegovernment u-public works wake wenza ama-inquiry sayenza i-evaluation samnika i-figure.
Uhulumende wethesa abasakhulayo ikakhulu abesifazane elizweni umlando wokuba ngamavila ethi ngabantu abangafuni ukuzisebenzela bephatheka kuphela emisebenzini yobugwelegwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizasizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ebona ngezomnotho yeZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC lamhla itshele idale lephalamende ukuthi kufanele uhulumende avuselele amafektali avele esebenza kulalawo avalwa kudala. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Nhlanganiso Majangayitse utshele iComittee ye-Industry and Commerce kuleli dale ukuthi akuncedi ukuvuselela inkampani enjenge-Cold Storage edinga izigidi ezifike phose amachumi amabili amadola i-$19 million ngoba iningi yemali le izabhadala isikwelete samadola ayizigidi ezilichumi lesithupha i-$16 million kulinkampani endaweni yokuthi ithuthukise. Isikhwama sikahulumende esezigidi ezilichumi lane $40 million esedimaf esokuvuselela amafektali ikakhulu kobulawayo sibikwa singancedanga kakhulu ngoba kungalula ukufinyelela limali. Ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Eric Block utshele Studio 7 ukuthi kufanele kuvuselelwe wonke amankampani kwenzela ukuthi ilizwe lithuthukise umnotho walo. Ukuze sicubungule lolu daba sizweni imbono kankosazana Thabita Khumalo okukomiti yedale lephalamende ye-Industry and Commerce.
Umbono wabo ungani ulezigwenqa ngoba nxa sesisithi thina kasi singavuselela amankampani afileyo sixhase lawa avele esebenza okwakhathesi kuyinhlamba kuzulu waseZimbabwe ngoba iningi labo abasasebenzi. So kuqakathekile ukuthi siyazi ukuthi uhulumende wokuthayo ngalesi sikhathi wathi khankasa wathembisa uzulu ukuthi amankampani lawo uzawavuselela ukuze kuthi abantu bakele umsebenzi. Sisebe sisaba ukuthi bakhiphe imitshina emdala bafake imitshina emitsha njalo bangene ezikolo bafundise abantwabethu ukusebenzisa kwemitshina le emitsha esithi yi-new technology.
Kodwa sesikhangela umzekeliso wenkampani ye-Cold Storage.
Kuzomele sizibuze wona ukuthi kanti inkinga i-Cold Storage ngama-symptom yini kumbe ludubo. Inkinga ekhona kuleli lizwe ngeyokuntshontsha. Singavala isikhala sokuntshontsha le-esithi i-corruption. Sizakwanelisa ukuthi i-Cold Storage isukume. I-Cold Storage yayisaziwa njengenkampani yokuthi umuntu wonke wayesithi wayephuma esikolo wayefuna ukuyasebenza i-Cold Storage. Sihlezi kunjenje sile 9.1 tons esivunyelwayo ukuthi sizihambise ngaphandle kwelizwe okuthiwa yi-EU kota. Lokhu esilayo sasihambisa inyama ngaphandle kwelizwe and we are the second largest supplier of beef in the world. So kayisiyo nkampani endala, inkampani yangeyasebenza but kulabantu asebangenayo abakhulu ukuza imali okumele yenze i-Cold Storage isebenze.
Ubona idale lephalamende lulubamba njani udaba lolo?
Ngithemba ukuthi i-committee le iza kucuzulula lokhu bese sivumelana ukuthi kayisiyo ndlela ekhulunywayo ukuthi amankampani asenzele sesilo siwachiye. ngoba yasobusitshe ukuthi ubulawayo uvele sebulawa akusena umuntu ozasebenza kokulawayo sonke nje saba ngabantu abazivumelayo esingama free market kumele amankampani avuswe ngoba kulapho kuphuma khona imali encedisa uhulumente.
Lo ngkosazana Thabita Khumalo okukomiti ye-Industry and Commerce edalele ePhalamende ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo.